aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 Nhlangula 2019 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Kube le account yemadola, kube la account yempound. Lapho ufuna kuye eLondon, uyahamba uyethatha imali yakho yamapound. Lapho ufuna kuye South Africa, uyahamba uyethatha imali yakho yamarand. Lapho ufuna ukusebenzisa ama US dollar, uyahamba njalo uyethatha imali yama US dollar. Akula muntu ozafoso ukuthi atshintshe imali ayifake ngayo, ayifake ku local currency.
Uhulumende uthi labo abathola izimali zabo ezivela kwamanye amazwe abazigcinise emabhanga phansi kwama-nostro accounts bazaqhubeka beyithola ibuhlobo eyathunyelwa ngayo.
Mina bengisebhenki namuhla e-EcoBank, wathiwa sekufike i-directive from RBZ ethi ibhanga angasaqhubeki inika abantu imali ngama-US dollar. Lokhu ubuhlungu kakhulu kithi ngoba sekuyikutshontshelwa iholo lethu emini besipha amabhondi abo ngerethi ephansi.
Iningi labantu eZimbabwe bakhala ngobuqili osobusenziwa ngamanye amabhanga elizweni asesala ukubanika imali yabo abayigcinisileyo ilidola leMelika loba umunye umhlobo wemali yakwamanye amazwe abayigcinisayo. Kuthi ke uhulumende uthi usekulomehluko osukhona kudaba lakhe lokuhlawulela izikweleti zakhe zelizwe ezigoqela ezenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority iZESA kunkampani yakwele South Africa iOSCOM. Zonke lezi ndaba lezinye lizolizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi labo abathola izimali zabo zivela kwamanye amazwe abazigcinise emabhanga phansi kwama-nostro accounts bazaqhubeka beyithola ikuhlobo eyathunyelwa ngayo. Umnini wayo nguye ozayithatha abese iguqulela kweZimbabwe esebenzisa indlela ye-interbanking lapho isefuna ukuyisebenzisa loba ukuthenga. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende evuke ngomvulo ethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa ngayo. Osaphethe ugatsha lwezemali uNkosikazi Sithembiso Nyoni uxwayisa uZulu ukuba akangesabeli imali yakhe yakwamanye amazwe ngoba elakho kuyithola ikuhlobo eyathunyelwa ngayo.
Hayi, akula muntu ozabanjwa ngamandla ukuthi aphiwe imali yakho na. Lapho le yikho sithi thina kumele ube lama-accounts amabili kumbe amathathu. Kungaba le account yemarand, ube le account yemadola, ube lama account yepound. Lapho ufuna kuye eLondon, uyahamba uyethatha imali yakho yamapound. Lapho ufuna kuye South Africa, uyahamba uyethatha imali yakho yamarand. Lapho ufuna ukusebenzisa ama US dollar, uyahamba njalo uyethatha imali yama US dollar. Akula muntu ozafoso ukuthi atshintshe imali ayifake ngayo, ayifake ku local currency.
Uqhubekethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqoqekile kulo wayekhona ngesikhathi sombuso sikamnumzana Robert Mugabe.
Abantu kabakhululeke bazivele imali yabo njengobana uhulumende lwesibuyo kathesi u-organize uphila within our own means, kasisebenzisi imali esingayenzanga. So asuze sithathele abantu imali ngoba sesilayo indlela zokwenza eyethu imali. Umuntu angathatha imali yakhe njengokufisa kwakhe in any currency of iPhone. Akukho lokho ukuthi uzayithathelwa ngenxa yokuthi uhulumende ufuna irandi yakho. Akukho lokho.
Le ingcazelo iza ngemva kokuba uZulu ekhanye ephatheke kubi ngemibiko esitholakala kundlela ezehlukeneyo zokukhulumisana zebulenjini ethi yona akasekho ozathola imali azayithunyelwa ivela kwamanye amazwe izothathwa ngenkani ngabamabhanga langohulumende iguqulelwe kweZimbabwe kulandelwa isisindo esiyabe khona ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwenjalo nje iningi labantu beZimbabwe bakhala ngobuqili osobusenziwa ngamanye amabhanga elizweni asesala ukubanika imali yabo abayigcinisileyo ilidola leMelika loba omunye umhlobo wemali yakwamanye amazwe abayigcinisayo. Amabhanga la athi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, ibaphe isiqondiso esithi bengasaqhubekeli phambili besipha abantu imali yakwamanye amazwe kodwa abe-RBZ ngibona ngokwabo baya kulandula lokhu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ, lona lithi uZulu ukhululekile ukuthi athathe imali yakhe ayigcinisileyo ebhanga ilidola leMelika. Amabhanga aqhubeke esipha abantu imali yabo ngaleyo ndlela. Iningi ligijime ukuyazama ukukhipha imali emabhanga ngemva kokuzwa ukuthi imali zamanye amazwe azisasebenzi eZimbabwe bethi badlelwa imali yabo ngomnyaka ka-2008. Nanku sekusenzakala njalo. Kodwa i-RBZ ithi yona uZulu ukhululekile ukuthi aqhubeke egcinisa imali yakhe emabhanga ngemihlobo yakwamanye amazwe njalo akhululeke ukuyithatha ebhanga lapho eseyifuna. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Oil Expressors Association yena ke uchasisa abakukhangeleleyo.
Abantu nxa amakampani efisa ukukhipha imali emabhanga, uhulumende kasavumeli ukuthi amakampani akhiphe imali ezivela phandle, amarandi kumbe ama-US dollar kumbe ama-euro. Ngoba khathesi usekhankase uhulumende wathi kumele sisebenzise i-RTGS dollar. Vele thina njengamabhizinesi 85-90% of our business ibikuma RTGS swipe labo EcoCash. Yingcosana nje encinyane ebhizinesi ebesiyenza. Ngakho ke kasiboni kuyinto enkulu kakhulu. Into esikhangaleleyo ukuthi uhulumende usasincedisa nje ukuthi nxa sesidinga imali eyaphandle ukuthi silethe imitshina kumbe amanye ama raw materials okulungisa ama products lapha, siyenelise ukuba le interbank market esebenzayo. Yikho esikukhangeleleyo thina. Kasidingi imali yokuthi siyikhiphe emabhanga sibe sesiyifaka kulowo mkambo omnyama obusebenza.
Unkosikazi Nikki Maseko uthi lokhu kunzima ngoba kungagcina kudala ukuthi abantu baqale umsindo onjengalowo owake waba khona enyangeni ezedluleyo.
Izinto ezitolo lokhu zisebenzisa yona leyana irate efanana le black market, ngakho kunzima ngoba kuyabe kudula kakhulu. Le bondi lakhona lelo singazi silithole, alisebenzi kakhulu. Lasezikole ema-university ethu siyehluleka ukuthi sibhadale ngoba ukuthi silithole lelo bondi lakho kunzima. Ngibona ukuthi kungaqhubeka kusenzakala lokhu kuzabangela into leyana eyakwenzakala ngoJanyana, kuphinde kube lobudlwangudlwangu ebantwini, abantu sebebulalana.
Umnumzana Nkosiphile Dube uthi bekulula ukuthi batshintshe imali yabo yaphandle kwelizwe ngoba iyabe isiningi ukuthi bathenge izinto ezithe xaxa.
Hayi, la eZimbabwe le asazi ukuthi njani. Sure, khathesi umthuthu Ncube wayekhuluma ngokuthi abantu bevula ama-foreign accounts. Avula kama-foreign accounts kwathiwa imali ama-US dollar ankhona siwathiwa kulezi ndawo. Kodwa khathesi siyamangala mabethi abasafuni sithathe ama-US dollar yethu esawavulela ama-foreign accounts. Asiwathi namanje siphile njani ngoba imali yangkhona i-bond paper lelo abasinika lona alisebenzi. Khathesi sebethatha futhi le-US dollar lade sesiphila ke ukuthi ma izinto nje basezidura. Ukokwanithi lawo ungahamba uyetshintsha i-US dollar lakho uthole i-bond ukwazi ukuthenga izinto eziningi.
Unkosikazi Siphiwe Mpala uthi ubesebhanga batshelwa ukuthi bengasaphiwa imali yabo ngedola leMelika.
Mina bengisebhank lamuhla e-EcoBank, wathiwa sekufike i-directive from RBZ ethi ibhanga ingasaqhubeki inika abantu imali ngama-US dollar. Lokhu ubuhlungu kakhulu kithi ngoba sekuyikutshontshelwa iholo lethu emini besipha amabhondi abo ngerethi ephansi. Awuhambelani nalokho esikubona ezitolo ngoba khathesi ngaze athi kasiphi imali yethu engama-US dollar. Izinto ezitolo intengo zakhona irethi yakhona ihambelana le ku-black market. So sicela ukuthi umthuli akulungisise bakithi. Sesithwele nzima elizweni lakithi.
Lokhe kwethulwe umbiko omisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni, idola leMelika lehlile isisindo salo nxa liqathaniswa lama-RTGS, isuka kwalitshumi lengxenye yama-RTGS isiya kwathoba minwe mbili kudola ngalinye leMelika. uZulu weZimbabwe ngokuzwa lombiko uhle wethuka wacabanga okwenzakala ngomnyaka ka-2008 wadlelwa imali engazi lokho kwenziwa ngamabhanga kumbe nguhulumende. Lokhu kungemva kokuba abamabhanga sebeme ukupha abantu imali zabo abazigcinise khona ngedola leMelika betshelwa ngesiqondiso esivele kuhulumende ukuthi bengasaphiwa ngalolo hlobo. Kodwa yona iRBZ isithi uZulu ukhululekile ukuthi akhiphe imali ebhanga ilidola leMelika. Lokhu sokuthiye abantu abaningi bedidekile bengasakwazi ukuthi okhuluma iqiniso nguphi phakathi kwamabhanga lohulumende. Isimo esikhona elizweni sikhathaza iningi ngoba le mali yeZimbabwe yakhona ayitholakali emabhanga njalo ayisathengi lutho intengo lokho eziqansa mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Uhulumende uthi sokulomahluko omkhulu osukhona kudaba lokuhlawulela kwakhe izikweleti zakhe zelizwe ezigoqela ezenkampani yamandla kagetsi eyeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA lakunkampani yakwele South Africa yamandla kagetsi njalo eye-Eskom lapho ethenga khona ugetsi. Ekhuthaza uZulu ukubana alandele isibonelo esihle lesi laye ahlawulele ezakhe izikweleti. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokwethula impumela yokuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo owenziwa maviki wonke owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe eMunumutapa. Ulandisa kabanzi uNkosikazi Mtshangwa ukuba kuyini uhulumende yasethe wakwenza ukuhlawulela izikweletu zakhe kumankampani abalisa eyakuleli leyakwele South Africa e-Eskom.
Cabinet was advised by Minister Honorable Chasi of Energy and Power Development that Treasury is now fully paid.
Umnumzana Chasi wazise uhulumende ukuba usehlawulele isikweletu sakhe kwabenkampani imali engangezigidi ezingamashumi amabili yama-RTGS, 20 million RTGS dollars. Kukhangelelwe ukuthi kuhlawulwe enye njalo elingana layona le kwabezesa okuzosiza ukuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagetsi kiyo. Lokhu ndawonye lokuhlawulelwa kwezigidi ezilithumi zemali yakwele Melika kunkampani ye-Eskom kuzosiza ekwehliseni udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Kwasekelwa ngumphathi ntambo wezemihlobo yamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi.
Izinto ezingabhadalelwayo singawujayeli lowo mkhuba. Kumele sibhadalele izinto esizisebenzayo. Nxa ulima kumele ubhadale amagetsi akho. Nxa ulungisa isicathulo lokungumtshina kwakho kumele ubhadale amagetsi. So sesifuna ukuthi iprogramu yokufaka amamitha ezindlini sibe sisebenze kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu uyabe ebona ukuthi amagetsi akhe ahamba njani. Njalo ozehlala abanxa befuna bayakucitsha bekhatshana. Bona bengapha wena ukhatshana le bayapho ngupresa baya bekucitsha. So siyabe singafuni khonoko but ukuthi siye phambili ngengqubekela phambili yelizwe kumele uzesa abesebenza kahle lathi sibhadala amagetsi esiwasebenzisayo njengelizwe sibhadala futhi lapho esiyabe sikwelete khona amagetsi.
Ulandisa njalo ngokuqakatheka kokuba ilizwe lidinge ezinye indlela zokutholisa uZulu amandla kagetsi uJasi.
Ekaripa njengokutsho kwami amanzi asehlile kakhulu othi kasela amandla ukuthi alungise amagetsi. So sifuna i-wind power ukuthi siyafaka impongolo leyana eyabe ibhoda ilungise amagetsi. Sikumele sibe le-plan ye-gas le-solar. I-solar sikhangele ukuthi building wonke la singathi kumbe eHarare kumbe koBulawayo sibe kwazi ukuthi phezulu lapha sibe space esingakanani lapha singafaka khona amapanel amasolar singenza njalo sesizadinga ke labo abalemali abafuna ukuinvesta babuye befake laphana babe bethatha imali yabo yethu nasisebenzisa amagesi.
Lumbiko wokwenelisa ukuhlawulela indleko lesikwelede samandla kagetsi abanengi bathi ujonge ukukhuthaza abantu makhaza ukuthi babhadale labo izikwelede abalazo ezezesa, kodwa abanengi bathi abantu bathwele nzima abenelisi ukuhlawulela indleko zonke zemuli kumbe ukuthenga ukudla nje kodwa zwi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Live Talk lamhlanje kuhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ukuthi kuziphatha njani izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Abesifazane abambalwa abadabuka kwele Gambia bethe sawake waba ngumongameli welizwe labo uJame umlando wokuhlukumeza lokudlwengula lokubadlwengula lapho esembusweni. Abenhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eye Human Rights Watch labe Trial International bathi bakhuluma labanye babesifazane laba babatshela ukuthi uJame labancedisi bakhe babe vame ukuthengela amantombazana labesifazana laba impahla efana lezindlu kumbe ubanika imali loba izikhundla kuhulumende nxa bezimisele ukupha umongameli iJame ucansi ngezikhathi zonke lapho eselufuna. Kuthi ke unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uMike Pompeo osekwethekeleleni kwele India ukujaze ukuqiniswa kobudlelwane bamazwe omabili lapho ikhuluma leziphathamandla zakwele India. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zithi lanxa izihlobo labangane ezibathumela imali beyiphiwa ilokhu ilidola leMelika sebesesabela ukuthi umthetho omutsha lo ulakho ukugcina ukusetshenziswa ukuthi imali le iguqulwe ibe lidola leZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBilitana unkosazana Judith Isabel Dlamini ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba zeZimbabwe lezi zichayisa ikhanda nangoba nilo mama ongumfela kwazi ubaba wasichiya labafowethu abalabalezingane ngiyancedisa ukufundisa. So bekuhlupha imali lezi ngoba kuqala abantu bethi i-bond notice 1:1 le-American dollar. So bekunzima bekukhonfuse.
Kodwa kathesi ke njengoba sisizwa kuthiwa ezinye imali azisasebenzi sokusebenza ekhaya kuphela, likuzwa njani khona?
Mina into engiyilokhuzayo ukuthi abantu abasukayo ekhaya nxa bezama ibhizinisi ngoba kwesinye isikhathi lapha mina ngumkhulu I'm one of Zimbabwe chairperson eBradford. So kusasa sile business meeting abafuna sihambe kudiaspora siqala ama-business. But into engani iyandidi ingqondo ukuthi nxa sesiqalisa ama-business le kuthengiswa ngama-bond note sizazama njani ukuthi sibe le mali owoda abroad. Angikwazi ukuthi lokho kungaba njani njona imali yakhona thina sizwisisi nxa singa.
Manje selike lathumela yini imali ekhaya njalo lizwa kuthiwa bayithethe iyini?
mina ngithumezela ngo-World Remedy. Ukuyithatha kwakhona kuyahlupha, ungayithatha kwezindawo bafuna ithathe ngama-bond, but World Remedy bayithatha njalo ngama-US dollar. Into ikuthi nxabe ngoba mina kathesa umfowethu uphathekile weselupane, nxabe bengayithi babehambe abantu labo kabasafuni ukuyitshintsha ungabaniki i-US dollars, kabafuni ukulitshintsha ngoba bathi kusasa liyabe selilula. Ungaba le bond, ibhondi livuka liwilivali. So sebefuna ukube bethwele ama-US dollars apho. But bengahamba lawo elupane kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bawatshintshe futhi.
Manje wena ubona ngani icebo kuyini elokuthi abantu bengagcini bedubeka ngakhona lokho okugcina kusenzakala? Zikhona yini ezinye indlela osuke wazibona?
Engabuyeli kwimali yeZimbabwe, imali ebonakalayo ababelayo kudala.
Ya, ungani batsho njalo ukuthi kuzenzakala njani
imali? I think imali ngoba le ibhondi nothi le no one ula muntu oyazi, ayiso mali umuntu oyaziyo, imali yayo umhlaba azenzele yona. But nxa bebuyelile la, nxa i-1 is 2 million, amanye amazwe ku-pound, amanye amazwe maningi, even i-China nantwani i-yani is to nothing kule British Sterling. So kona kabathatha imali ebonakalayo, abantu at least bebekwazi. Abantu abakwazi ngoba kusasa into yabe i-10 bond, kusasa ibe i-90 bond. So I think we are abantu bekhaya. Abantu bekhaya bakhathele shu.
Manje njengomunye wabahlala phandle kwelizwe, uthini wena ngomumo okhona lo? Ubona ungani uzabuyela yini ekhaya kwelinye ilanga?
Ubuyela siyabuyela ngoba uthi lapha ngibese Britain okuhlala kuqanda kangaka, sengiluphele sengisiye Tembeni. Kabe kungayenzi ngoba kakathesi sonya yakhe indlela upane, ngiyakhe i-4 bedroom ndlela upane, abafowethu bangakhela isiphelile uphahla, and then ingaphela bazafaka i-borehole nama-light. Ulokhu vena ubuyele ekhaya, ngiyabuyela, ngeke ngahlala lapha kuleli lizwe. Ikhaya ngiyabuyela.
Unkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane. Limuzweke lapho ixoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kwele Bhilithane. UZulu weZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bamanyane labamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekiswa kumsebenzi wokulwisana lomkhuba omubi wokusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokuthengiswa kwazo, ole International Day Against Drugs and Illicit Trafficking. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lolu lusuku olwasungulwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, UN, ngomnyaka ka-1989 ngemva kokubona ukuthi lolu soluludubo olukhulu emazweni womhlaba jikelele. Lo nyaka eZimbabwe lunanzwa kulesicelo esivela kwabasebenzisana lalabo asebefisa ukuchiya lumkhuba ababalisa inhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ZCLDN. Umqondisi we-ZCLDN, uMnumzana Wilson Box, ulandisa kabanzi ngafisa ngabe uyafezeka ekulwisaneni nalolu dubo lwezokuthathwa kokudakayo kanye lokuthengiswa kwakho.
We call upon our government in Zimbabwe to look at the current laws that criminalize people who use drugs. I think there is need for the country to look at humane drug policy.
Sikuthaza uhulumende wethu ukuba aboyihlolisisa leyo mthetho ebeka umlando kulo osebenzisa okudakayo lokho, ethi sikhona isidingo njalo sokukhangela limthetho ukuqakathekiswa kwezokusiza labo abasebenzisa okudakayo lokho benelise ukutholisiswa usizo lapho beye ezibhedleleni kanye lokubatshengisa uthando uqobo laba bantu abasebenzisa okudakayo lokhu. Masehlukane lo mkhuba wokubabandlulula laba bantu, njengoba kungasoke kuluqede udubo lwabasebenzisa okudakayo. Kuba lo mahluko nxa bethe batshengiswa uthando njalo lukhanyelwe ngalihlo linye lolu dubo, abantu babone ngalihlo linye. Singenza njalo ke sizophumelela ekuqedeni lolu dubo labathatha okudakayo eZimbabwe.
Abenhlanganiso ye-ZCLDN lezinye inhlanganiso eziphatheke emikhankasweni yokulwisana nalolu dubo baveza ukuba lokhu liqansa inani labaqhubeka besebenzisa okudakayo okuyingozi enkulu kumpilakahle yabo, ikakhulu abasakhulayo, bona abazithola bengelakho kokwenza ngenxa yesimo sokugugudeka komnotho elizweni Loku ngamanga kuhle kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Abatsha abaphatheka kwezemidlalo yokulingisa lokucula eyetheater emhlobulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC babuthane eHarare besabelana amacebo ngendlela abangaphathisa ekuvuseleleni lokuthuthukiswa kwemisebenzi le. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lumhlangano obuzwa ngokuthi SADC Theatre Camp uhlanganise abantu abaphatheka kumisebenzi yokulungisa, ukuhlabela lokuzilibazisa belibazisa uZulu eTheatre. Omunye wabaxoxela umhlangano uBongani Benedict Masango odabuka kweLizansi Africa uthi ubone kuqakathekile ukuthi kube lokwabelana amacebo kulumkhono kwezetheatre.
Siyazi ukuthi kunabanye abantu, especially ama-SADC countries, lalo ukuthi abana information. So siza sonke si share information so that omunye nomunye ayithathe ayizekibo kahle kahle, especially iyouth, sikwazi ukuthi itheatre iphile ingafi. Ngoba abantu abaningi bayazo manje ukuthi isector yetheatre ayisabhekelwa kakhulu, abasayinakekeli kakhulu. So thina siyayinakekela ukuthi iphile and then sikhulume iitori zethu as ama-African.
U-Ronald Rugege ophatheka kwi-theatre ekuBulawayo uthi ithuba lokuhlangana lapha vela kwamanye amazwe lenza ukuba bafunde okwenzakala kwamanye amazwe ukuze bathuthukise, baphinde bethuthukise njalo lamazwe abasebenza bekiwo.
Indlela esilingisa ngayo iyachiyana njalo labo babuya le-engli-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e usiphathisile kusincedile kakhulu njalo usivule ingqondo ekuthinini siyithathe ngokuqakatheka into le esiyenzayo asonto yokudlala njalo kusincedisa ukubana lathi nxa sesibukela lapho esivela khona sifundise abanye.
Unkosazana Sithandile Nkosi ovela eZansi Afrika engumdlali wetheatre engumbhali lomqondisi wayo uthi ukusebenzelana okunje kuhle kakhulu ethi kwele Zimbabwe kulabantu abalolwazi kweze theatre noma kulodubo lwenzuzo inkathi kwele Zansi Afrika balomnotho ongcono ngakho ke banakho ukufunda kulwazi kwele Zimbabwe. Njengowesifazana uthi inkinga enkulu ababhekana layo kulo umsebenzi ikuhlukuluzwa.
For mina as a female theatre practitioner kulukhulu kakhulu ngokuthi amadoda yiwo aphethe izikhundla eze arts. So isikhathi esiningi siyaqindezelwa thina abafazi noma kwenziwa lezi nto ezama sexual favors nani nani and futhi akukho mnani ngoba nathi siyafisa ukusebenza siyafisa ukuthi imizwa yethu izwakale sikhona ukufufuza phela nathi.
I-Sadak Theatre Camp ihlanganise abadlali be-theatre abalungisayo abaculayo lokunye abadabuka emazweni asemkhoneni wangezansi wezwekazi le-Africa owe-Sadak agoqela iZambia, South Africa, Malawi, Zimbabwe, Mozambique le Botswana. Njalo uqoqwe ngaphansi kweSavannah Trust isenzelwa khonapha ke esikodleni iHarare uphela namhlanje. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni onguqoyela amaWarriors liyadlala sikhuluma kanje lele Uganda emncintisweni weAfcon odlalelwa kwele Egipite. Okwamanje zingutshiki lobhanqa 1-1 usumele ukuya esigabeni sesibili lomdlalo khathesi baku-half time. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singeke ehlukani kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi labo abathola izimali zabo ezivela kwamanye amazwe abazigcinise emabhanga phansi kwama-nostro accounts bezaqhubeka bezithola ikuhlobo elathunyelwa ngayo. Iningi labantu eZimbabwe bakhala ngobuqili osobusenziwa ngamanye amabhanga elizweni asesala ukubanika imali yabo abayigcinisileyo ilidola leMelika loba omunye umhlobo wemali yakwamanye amazwe abayigcinisayo. Uhulumende uthi sokulomahluko osukhona kudaba lokuhlawulela kwakhe izikweleti zakhe zelizwe eziqukuqela ezenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.